Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe.
Ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwalagisa.
Ibala elithi mthwakazi kwasekuthiwa inhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP iwedwa umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexebuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi ku-ZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esepike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyislogan seZANU PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba le-Newsday lithi iziphathamandla zebandla lezanu PF zakhela ubaba lo indlu zamupha le mali zambonga ngokusungula islogan lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakaire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni sembuthanweni yebandla lezanu PF evunule izembatho zebandlaleli waphelela eqaqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owake wabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khonokho okugcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balabo bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlwengulayo, ahamba ayixolisa noma ayetshengisela ukuxola kibo labo bantwana noma kube khona izinto azenzayo ku-community ezitshengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho sesibona ukuthi usevele wayeqa wagijima waya umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho njalo izinto ezinje ziyaqhuquzela abantu ukuthi ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapha sebengahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonokho okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli?
Nxa sekubuya endabeni zevote angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalabo abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba lolu ukuthi lwahamba njani, yiko sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona baqhele kwiZANU PF. Kodwa-ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwakhe lubaba. Kodwa-ke lubaba njengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeke uma khona le msamo. Kodwa-ke nxa sesibuya kumavoti, hhayi angibona ukuthi kukhona okuza belotshintshe okuzanu p f. Abaloku bengabasekeli bezanu p f bazaqhubeka bengabasekeli bezanu p f, iloba lubaba ukhona noma kekho.
Alo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalela ephalamende, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kandelawe uyazi ukuthi wekos MRP goes Matabeleland. MRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. It is in je abantu bayesaba even ukuthi besi rentise amahhofisi eZimbabwe. So the situation for MRP on the ground is very difficult. Even labantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuze kuthiwa i-MRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi Mthwakazi wasekuthiwa yinhlamba khona thina singabathwa abathwa boqobo. Sinjenje namhla uMthwakazi uya i-MRP, iwedwa uMthwakazi libala lakithi, yithi abathwa singumthwakazi. All these are efforts awe MRP with isinjalo singela mali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, owayesiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla lezanu PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla njalo umhlangano we-rally oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. Unkosazana Maphosa oyisiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South njalo ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo wayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7, unkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla le-ZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Chitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esilulweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba tiri munashi, bazinu zedu tinashi. tinoprovokwa takaurayirwa mboneni muwe paral nezanupier mumba mamunangabva mubedroom make kumba kwake kwekwe haana kana kuti bufu ndakapota ndaurawa zvamunoziya nefuti kwamutare
tina silandela iziqondiso zikankulunkulu sonke isikhathi bayasiqala basitshaye benze konke okungekho emthethweni sibebulele uthinashe babulala umbongeli Ncube egumeni kamnangagwa ekhwekhwe akulanto abayenzayo lami ngaphosa ngadutshula mtare akulalutho olwenziwa ngalokho uthinashe ubulwe mahlayana siyakwazi akufeleyo siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenzale kuthinashe
kukubatha imawoko asizori thinashe.
Omunye wabakubandlaleli unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eleZimbabwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhudu wabo, lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu lezano PF kumele bakufunde lokho kuqale khona kupresident wabo umnangagwa abafundisa abantu bakhe ukuthi mele ube le tolerance omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisaporta.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla lezano PF uyakusekela lokho
umona ngathi amafaki wonke aze engena sifiso sokuthi kungaba nodlakisa ngoba umongameli webandlela ebusayo very clearly ubethi yena not now saying not violence i-message vele esihamba layo kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kwinkuqumba okuthi ngakuthiwa asenzeni lokho nawo uya nga nalaba bebandela ipikithayo nabo becela sibi lokuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelelana athengise labantu abantu bangalithenga ngendolo hotsokatee on le incident ekajaha lo oweharaiteretable incident nami engizwisa ubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo unkosikazi Molifi umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawolemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanye ngani kalusuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lenqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo lonyaka.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube. Uxolo mayuyu zulukandaba seliphekona udaba lo mbuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla leCCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabe bandla leZANU PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote nkulu.
Asamben matuta siyo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
MC Express. Did you see me?
Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi oyengumphathintambo kahulumende umnumzana Sevia Kasukuwere usehambise umongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lwe-ZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Chitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokitshini leGlenview eHarare. Kwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kwaStudio 7 ndinjani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi abantu beke beboniswe ukuthi uhulumende weZANU PF akumelanga ukuthi asekele. Noma ngaphi, ngumculi ngabantu engaseke, engatholi ngisho usekelo. Kade sesibedlela kula mithi, ama-ambulance, kula ma-ambulance, inxa yeZANU PF. Abafuzi labo bensimbi zenjani abafileyo, yashabona ukuthi baswele i-ambulance, baswela ukuthi akula dokotela ezibhedlela, baswela imithi ezibhedlela, inxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende ohluleka njengowezanu PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo owezanu PF usehlulekele 43 years bantu. Akunzima kodwa hayi abantu lonyaka kumele ukuthi bevote sibili benanzele ukuthi iZANU PF iyaphuma out lo chiwe ngawayo lo.
Basakazi baka Studio 7, basakazi baka Studio 7 nabalaleli baka Studio 7 ngiyalibingelela. Ngilokukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo mfana lo ndoda kumbe lo baba okuthiwa ngu-Witness Dube. Ibala kalikhuluma lele lokuthi nana iGugurawundi kwakusilwa amazipra lamazanda. Hhayi engaboyiphatha njalo indaba leyo, mayengalalwazi kathule, ngabothula mayengalalwazi. Indaba ka-1983 eGugurawundi ngamasotsha akuthiwa yi-50 Brigade ayebulala usapho lwamaThebeleland. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo. Hayi akadinge ulwazi ebantwini bemaNdebeleni, bemaThebeleleni bamtshele. Hayi engabo ikhuluma le ndaba yakhe leyo ukuthi kwakugiza abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezipra lokho. Uchaza ukuthini lapho? Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje yinti kalungise ulimi lolo. Mina ngikhulumayo ngikhuluma ngaphecholojo ngidlunga.
Gum 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 kwashelela. Oh. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu abami, bafa madoda, ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyeze liphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole ukuthi sokuphelile. Uthi hayi umuntu benginaye lapho, umuntu benginaye. Kati ithi inkulumo yeBhayibheli ifu liphela lihamba, ibuye futhi ithi isitsha esihle kasidleli. Yebo ye, abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokho abebekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe besiyachaya kubani iKatari, kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga, abafelanga ebuseleni. bafele entweni yabo abayenzayo. Lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethi belandele izinto bezilandele kahle. Yebo he, uNkulunkulu uyakha, uNkulunkulu athathe. Kubusisiwe umuntu mayesifa efela entweni yakhe, kubi mayesifa efela ehlazweni. Ithi inkulumo kaDaniel 5 ngale, 12:5 ngale, ithi yona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uzaqama njengenkanyezi esibhakabhakeni. Yezwa sokugqamile manje abantwana, abantu abaningi bayakhala bathi awu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana. Oh hayi, isitshe sidleka sidleli. Siyabonga, thank you.
Njani njani sitshe sisebenzeni bengithi mina umonzwa ake vele sazibhambe kwezayo ngalokho usho yena sithi yena usakhayela ukuthi aphume or angaphumi. Isikhathi esiningi lo wayekuzani lo muntu, wayevele izani kwaye zama ukuthi ibone i-opposition yakekhona. So azijongele izani njengakowitness asekekuzani. Ukuthi yena sithi yena uyaphuma vele ngoba akengalabantu njengamanye ababandla esiwabonayo ukuthi awanti i-AFF we-ANC abantu nje bafunza imali ku-politics, abantu abangalaziyo abangalanto yokwenza ngezimbabwe. So ngiyamangala mina ukuthi abantu ilizwe lingako uthole umuntu ufake njengomphawu ufake ama-NPA ngo-3 kodwa ufuna ukuqume ilizwe phakathi kuyabe liquma kanjenabantu.
Salubonani, salubonani basakazi nabalaleli. Mina ngumehluli Mathe, sithi Mayuyu ngomfowethu akalali ngokuthula. Mina ngisendaweni yenyama endlovu, iMathe inye awu shuwa ngothonsi.
Studio 7 itshona njani badala? Linjani? Hayi, thina siyaphila. Kulo baba we-EFF Zimbabwe bekhuluma ku-Studio 7 esola iparty ye-CCC ethi opposition party eyisola kakhulu. So ngizibuza ukuthi yena ma esola i-opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engu-MP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengalokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumbe njani xa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba iparty engu-MP uzayenzela abantu. Wenzela abantu ngaphi imali yangikhona eyithatha ngapha? Anto uyabeyilanda kuyuhulumende, siyayicela kuyuhulumende. Cabantu konke konokana ukukhuluma bona bakwenzi bayizithutha yini? Abanye amaphathi labo bakhuluma ezinye izinto banganabacabanganga kakhulu, abacabangi. Xa ethi opposition party le ekhona yena uyi-opposition efileyo kumbe engaphi ayekhuluma kanjalo? Ani la uyi-opposition party layo balwisa siyisana lezanu PF embuso nto ngendlela eyenza ngayo umbuso. Ungazi ube ngu-MP ube ngu-MP ube ngu-council. Xa umnangagwe engafuni ukhipha imali asize akusize wona kumele ungumntu MP kumbewani kumbewani kumbeumMP wama-telecoms kumbeumMP we-world life. So nxa engafuni ukuthi alalele izikhalazo zabanye ezake azilalele izikhalazo zezinye izidomele abantu bacabanga nxa bekhuluma engaphonge ukukhuluma ethusha nje kuphela. Ungakhala ama-councillors ukuthi ama-councillors imgodi kufilini lani kufile kuzalungisana ukhansili enevele imali yakhona icela khona le phezulu kube umnanga kwababusayo. Ezinye izinto bakabazidu ngamakhoba. Niyabonga kakhulu okhuluma ngosifanda ngole kutswala.
Ye, ngibingelele ngibingelele ku-Studio 7. Ye, hayi siyaphila sihlobo zami, siyaphila. Ngizothanda ukudlulisa nje into lapha okhulumayo ngu-Gift Sibanda laphana e-Alexander. Ngizothanda ukudlulisa nje enye inkulumo engathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana e-Ward 10 endaweni yakombimba e-Plumtree. Kunesibhedlela esisiyakhileyo sihlobo zami, isibhedlela lesiyakhwe yithi singumphakathi indawo lana yakombimbi wa-10 yonke lesahlanganisa imali imali impela yasasiqeda isibhedlela sana ayikho inesenti eyisikhala evela kugovernment. Kodwa kona manje mhlaka-17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela sana siyavulwa. And into esiphatha kabi ukuthi uma sivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela eMpumalanga abasesishoneni into engasiphathi kahle lesana. Sikreatela amashona umsebenzi na? Cha, sikreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezana. Kuqhatshwa abantu abajoyina izana kuphela. Yibo esisizwe kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sazo, kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngamahovet endawo laphana ukuthi abantu abangaphansi kwezana youth kukhona abazokuthola abazobhenefitha laphana. Kanti isibhedlela lesiya siyakhwa ngayizana. Isibhedlela siyakhwe ngumphakathi, uku-CCC, ukumthwakazi Republic Party, ukuyiphi party, akufanelanga uvalelwe phandle. Sifanele sibenefite sonke. So ngicela ukuthi uma ngabe bezosizwa inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana bekhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo iwathen kodwa kube amanesi aseplumtree ngicabanga ukuthi abantwana iplumtree yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlele eklinikhi leyana. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usekhuthaze amasosha ahluthuna umbuso kwele Niger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende wele Melika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo abadinga ukumela ibandla lama Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo, kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican, especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo loDonald Trump bakhethe i-leader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo okumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake yabusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate iku-lowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula bo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhani ingathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%. Kodwa manje useyehlisile inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia. So konke lokhu izinto ezilethe kakhulu. So okokuthi ugugile lokhu, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Tinote,
layo ke ingoma ye Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi u Richard Moyo sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje osilivalelisayo ngu Chris Gande ngisithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo 7:30.